VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphakathi
Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Elingali chona njani izulukandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amane omhlaba lapho lingali khona olamukela emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ka 7 Ntulikazi 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udubo lokuvalwa kwamanzi kobulawayo solufike kusibanga esethusayo kulandela ukoma kwezinye izikotsho lobudlwangudlwangu osebusenziwa ngontanga kuzikotsho ezisebenzayo.
So-ke abantu abasakwazi baqonda i-council iyazama ukuletha amabhoza, but amabhoza akhona ashoda njengoba kuthaya idorobho lonke. So-ke hhayi, umoma wamanzi sikhuluma iqiniso awumhlanga.
Izakhamizi zelambo duze lewange ezilima ingadi ezithelelezelwa ngamanzi womthombo zikhala ngoncedo lokuvimba indlovu ezingena engadini.
Nangamanga akulayite ehlayo lapha, into zonke loko zikhona pha akulayite ehlileyo, so iyehlile engqondweni zabantu abahlanyayo.
Intengo yempahla ezitolo obekuthiwa isiyehlile ibikwa isiqala njalo ukuqansa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Udubo lokuvalwa kwamanzi kobulawayo solufike kusibanga esethusayo kulandela ukoma kwezinye izikotsho ezagejwa endaweni ezijeneyo edolobheni leli. Lobudlwangudlwangu sobusenziwa ngontanga kuzikotsho ezisebenzayo. Umanisipala wakobulawayo uthi kukhona ukulungiswayo okubangele ukuthi amanzi avalwe kusukelwa ngolwesibili. Obekukhangelelwe ukuthi ayavulwa lamhlanje kodwa kwehlule. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Bindi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Selapho sekathe sesile from Tuesday sesingelawo amanzi, kodwa bekulesithembiso sokuthi kulezinto ezilungiswayo yi-council. I-council yathembisa abantu ukuthi amanzi azatholakala ngesikhathi amanzi wathole kusasa ngendlela abasitshele ngayo, kodwa sikhuluma kanje amanzi lawa abuyanga. Sokuphume inye futhi inotice ethi yona amanzi azabuya namhlanje ntambama, kodwa sikhuluma kanje amanzi akabuyi. Kodwa eqinisweni ukuthi hayi, umumo wamanzi usomubi, abantu bebengathi bayabekezela, kodwa-ke siyananzethi izakhamizi sezile kwazi kwenela ngoba kwezinye indawo akula mabhoholi. But esikunanzele ukuhlupho kakhulu kuthi lapho kula mabhoholi khona amabhoholi asekhulelwa amaningi nxa ugotshoza amanzi asaphuma. So-ke abantu abasakwazi baqonda i-council iyazama ukuletha amabhoza, but amabhoza akhona ashoda njengoba kuthaya idorobho lonke. So-ke hhayi, umumo wamanzi sikhuluma iqiniso awumhlanga. Ukuthi sibili, nxa engasabuya ngokwalamhlanje sibona sibili ukuthi hhayi, abantu bazaba lohlupho olukhulu lengozi yemikhuhlane ukuthi sihlasele, sibona ungathi imasinya singahlaselwa njengedorobho.
Amagetsi wona ke?
Amagetsi yilo futhi uhlupho olufanayo. Amagetsi kona selesikhathi, ngoba nxa ngikhuluma kanje i-problem isibalayo ukuthi nxa kungela manzi amagesi layo ukuthi ahluphe abantu bezama ukuthi nxa bethela amanzi bayadinga entambama ezibhoraneni, kodwa wathesi kuyabe kumnyama abantu begotshoza sebunyameni ngokuthi amagesi abona abonakahle. Indalo-ke ehamba uthola amagesi asuka ngo-5 ekuseni azabuya ngama-10-11 ebusuku, edonse u-5 ekuseni watsha u-5 wantambama kuze kwedlule kosama-16 hours. So-ke umumo wamagesi hhayi lawo mhlanga, izinto zimbi. Kwesikhathi sibili uyahamba edorobheni uzibona ungabe usekhaya, and khonoko siyakubona ukuthi impilo zabantu sezisengozini, ngoba siyakwazi ngamagesi engekho izigebenga suka zithatha i-advantage yomumo. And ungananzela futhi sikhanya ungathi bona amagesi zesa ayizwakali, khanya ngathi ayilampo endile ebambekawo ngamagesi. So-ke hhayi, umumo wethu mubi, abantu bathole kanzima, sakwazi baqonde.
Sesike sakuxoxa labanye abathi bona sokulabontanga ababhadalisayo izakhamizi ukuthi zingene emzileni. Suke wahlangana lo dubo olunjalo na
emzileni wamanzi?
Ye,
lelo liqiniso, ngoba izolo ngithole i-complaint esuka ku-ward 26. Ngafonela ukhansila, ngamtshela ngakho ukuthi kulalolo hlupho ukansila ngaze ngamtshela isibholwana sakho ukuthi bathisingani so ke kodwa lapho bengabhadalisa ukungena emzileni bekubhadaliswa abantu besithi hayi isibholwane lesi sise areni yethu so nxa selikuya lapha linelivela kwezindawo bhadalani namhlanje futhi ngike ngathola omunye umbiko abanye abantu abathi kade sebechotshiwe kuthiwa indawo ichapha umgwaqo ngoba isibholwane singali kwenye iwadi bona bekulenye iwadi so umuntu angathi anxa lifuna kamanzi lisibhadalane so ke umolo wendaba zokuthi nxa umumunje abantu abagangileyo bathatha i-advantage yalokho but liqiniso sili bakhona abanye abantu asebedibeka ngawo ukuthi sebezibesinge bebhadala bebhadala intengo yokuthi bathola amanzi leyo liqiniso so ke ugango khona kodwa besitshela abantu ukuthi nxa behlala enzenzeya lezo lanjengezakhamizi abasazise sincedisane lama-councelors even lamapolisa sincedisane lawo ukuthi kulo muntu ogangayo ngoba amanzi awufanele angathengiswe lathatha izibholane kufanele abantu bathole for free njalo kungela ndaba ukuthi uvela kuyiphi wadi kambe nxa ngihlala khonapho umngcele u 200 meters away kule sibholwane ngiyaqonda khona apha eseduze akula muntu onganginika ichala ukuthi usuchaphele ngale kwenye iwadi sibona ngathi ugango okuphindiweyo lo
Lo-ke umnumzana Ambrose Bindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kweBulawayo.
Direct from Washington, the voice of America.
Intengo yenye impahla ezitolo ebisehlile ibikwa isiqalisile njalo ukukhwela kwezinye izitolo. Lokhu kwenzakala ngemva kokwehla kancane kulandela ukumiswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe phansi kweqhakela lomthetho i-statutory instrument. Ezinye ingcwethi ezicubungulayo zomnotho zithi okuzabangela ukuthi intengo yezitolo ingehli ngesilinganiso esibonakalayo ukuthi intengo yamafutha ezimota ilokhu ingehlanga. Sixoxe lo kansila womuzi we-South Atone eHarare umnumzana Peter Moyo obekobulawayo lamhlanje.
Hayi, uyehle engqondweni la ngamanga. Akula into ehlayo lapha into zonke lokho zikhona pha akula into ehlileyo so iyehlile engqondweni zabantu abahlanyayo siyadubeka lapha elizweni lapha akula le into ehlayo siyadubeka. Yeza mnumzane so nabalaleli bayavuma ukuthi khona akula into ehlayo
kodwa sesike sabona imfanekiso yentengo etshengisa ukubana ingayehlile imfanekiso etshengisa ukubana intengo iyehlile kwezinye izitolo
akula into ehlileyo bachamba amanga yazi into eziyenzakalayo kulezi nsuku ukuthi khona abantu batshengisa ngathi khona into ziyehlile kodwa zingayehlanga akula lento ehlileyo lapha into zonke zilokho zihlupha abantu abantu bayadubeka kakhulu akula into ehlileyo so ngazi uhambe supermarket iphi into oyithengileyo last week nakathesi lokhu injalo so bengasiqhambela amanga lapha izama ukutshengisa abantu ukuthi into ziyehlile akula into ehlilela
khona ukutholakala konke kuyatholakala yini kumbe kukhona okunye sokushoda
into zigcwele every supermarket that you can go kugcwele but into ehluphayo ukuthi khona akuyehlanga intengo yangikhona iyahlupha uyabo so akula into ehlileyo la kuyahlupha lapha but into zigcwele elizweni konke kukhona okufunayo but intengo yangikhona uyayithatha ngaphi imali akula
amafutha ezimota ifuel yona ke
mina kathesi isuku eHarare ngisiya koBulawayo ngifake i-full tank i-full tank yami ingikose $425 so nxa umuntu ehola $200 uya koBulawayo yini osuzuhamba but mina ngithele $425 RTGS ngisiya koBulawayo so akula into zizima emuntwini nje emuntwini makhaza into zizima mntakamama nakalaleli bonke bayangitshela ukuthi bayavuma ukuthi khona umnumzana umoyo emp wesakadona ukhuluma iqiniso mina eyami imota i-double cab iyenze 425 ukuthi ngiye koBulawayo sengiyatshela enye i-425 ukuthi ngiye koBulawayo which is $950 to and from Bulawayo uyabe ukhona malini ke.
Alo-ke ngumnumzana Peter Moyo ukansila womuzi we-South Atone eHarare obekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekoBulawayo.
Mina kusiya ngami yami ingqondo bengifisa ukuthi ngathi yadinga umuntu ongabisa abantu esitafuleni bakhulumisana esingathi umlamulankulu.
ngoba iphikinga yelizwe leZimbabwe ipolitics izalungisa ipolitics iconomy iyabola nje iboniswa ipolitics ungalungisa ipolitics konke kuzakhona
singaqedi isikhathi sizokho sithi asibuyeleni enqindini siyekula ngoba kusincedi ukuthola
hayi mina ngisakuthembi lokho I'm sorry to say it mina ngisakuthembi kade kwakhulunyiswana umgabe wakhulumisana loNkomo kaVutshanga umgabe wakhulumisana loSangirai kaVutshanga
kusuke umvulo kuhlelo lwethu lwekuseni ngo 6:30 sizalethulela uhlelo lwethu lapho esizaba sixoxa lengcwethi kwezombusazwe sizibuza ukuthi kanti vele kwenziweni eZimbabwe ukuze kube lengqubela phambili lalelani uhlelo lwethu lweviki yonke lapho esizaxoxa khona lengcwethi kwezombusazwe sizibuza ukuthi kwenziweni ukuze kube lengqubela phambili elizweni
Umango elambo usesigabeni esikundawo eyaziwa ngokungani kahle kwezulu uregion 4 kodwa izakhamizi lezi seziguqule ugwadule lwaba indawo elamadlelo aluhlaza imisebenzi iyasilela ngapha indlala isidla ubhedu osekubangele ukuthi inkulungwane zabantu emadolobheni kunye lemaphandleni ilizwe lonke jikelele zidinge uncedo lokudla lumnyaka kodwa izakhamizi zelambo ziyenelisa ukuthola okokuxotsha umangoye eziko ngokulima imibhida etshiyeneyo ikakhulu matamatisi omunye wabalimi ngumnumzana Bota Chuma kesizwe echasisa ngendubo abadibana lazo
engadini of late I think ama challenges silawo ngokwamanzi le fence nxa ngikhuluma ngamanzi I mean we are digging ama wells instead of actually ama pumps abana singathola uncedo we can get some pumps to pump water through solars or so forth or so on with a pump amanzi abantu bethelele easy but you are dig your wenza ukudika ama wells we dig them then we start watering amagaba
umnumzana Thaddeus Nyunyu Ndlovu laye ngumlimi wekapata
uhlupho esihlangana labo lihlupho lwendlovu indlovu ziyasihlupha ngoba ngani ziyabuya zinyathela ifensi yethu ilimale ikanti ukuyibisela ifensi yakhona abasinceda ukuyibisela abakho imali yakhona vele ifensi ayisathengeki i-diamond mesh eyiye sisebenzise ukufensa lapha ngesikhathi sabo September, October, November itamatisi siyalilima kakhulu libe le market enhle kakhulu imoto ziyangena noma nje silohlupho lwe dust road yakhona le kodwa ama customer akhona ngoba sithengisele ifolosi iwange ibhinga le kamatifi enxele ngithi ngelulupane lulawayo at times bayangena bezothenga amatama imali iyasisiza kodwa njengoba imali yakhona ingasayenaliswi ingaselamkantshi imali yakhona siyiwile vele siba lohlupho la indlovu lezi they when the damage they don't pay back abantu became fire they just came and assist come when they come they tell us I know I sizabuya they don't even give us any help of late so sengizabuyela futhi ukufaka isigodo futhi
yona i-government ke yaliphathisa
they don't even assist they say they don't consider us
why
it's not recognized because semachaphozini
abanye abalimi ngabamiswa umsebenzi inkampani emba amalahle ewange Colliery Company omunye wabo ngumnumzana Jairo Sibanda
ngaphandle kwamatamatisi lomumbu siyake silime ichomoli ya ikhabishi nokunye nje omncane nje kodwa okukhulu okusikuthengisayo ngamatamatisi. Akwasiphilisa sibili, kukhanya sibili kuyasiphilisa le ndlela ukuthi ezikolo abantu bayakwanisa lokubhadala ama-school fees.
Ye lodaba esilwenzi engalwenza ngize ngiye edede kumavika amalutshwana asanda kwedlula. Okumanje ke sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zika Mike Hobe.
Eyita wola 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 mthwakazo omuhle yikudibana kuhlelo lwabo sakhulayo ngingu Mike Hobe. Namhla kuhlelo silomnumzana Vusi Muzi Mkwananzi ongusakhulayo okuhlelo lwe Mandela Washington Fellowship kulumnyaka. Yebo yebo mthwakazo omuhle, isikhathi lesiya sesifikile lapho abatsha abangabakhokheli abadabuka emazweni achiyeneyo babuya lapha kwele Melika bezofunda indlela bengathuthukisa ngayo umsebenzi wabo. Umkwananzi ngumunye wabo. Asambeni siyoxoxa lo Vusi Muzi siyeza ukuthi ulubona njani uhlelo lolu. Mkwananzi, ngiyakwamukela kuhlelo bhuti, unjani?
Ngiyaphila, ngiyathabuka lani.
Hayi lati sithabile, sithabile ukuthi usukhona kuhlelo. Asithinta udaba olukhona egudwini, uhlelo lwe Mandela Washington Fellowship lule njongo yokuthuthukisa abatsha abakumsebenzi etshiyeneyo. Wena awusitshele mnumzane ukuthi ukumsebenzi onjani?
Mina ngiyenza umsebenzi esingathi ngesilungu yi-tech entrepreneur. Ngiyenza ezamabhizimusi but ngisebenzisa i-technology ukuthi sibone ukuthi singathuthukisa kanjani elakayithi masinyane.
Kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokungena kuhlelo lolo?
Ngingananzelela ukubana kulama-opportunities amaningi. Ngananzelela ukuthi siyangani siyafanela kakhulu. I-technology yinto esikhona kulezi nsuku, yenza ukuthi umuntu noma ungubani noma uneminyaka wuphi ukwanise ukungena kubhizimusi, ukwanise ukuthi ungene ebhizimusi at a cheaper cost and be able to move faster, ukwanise ukuthi uhambe ngesiphangiphangi. Unlike nxa ungasebenzisa iy'ndlela zakudala ukuthi ukwanise ukuqalisa ibhizinisi, ukwanise ukuthi ithuthuke, ukwanise ukuthi kuthathele isikhathi.
Awungitsheleke Vusi, usulesikhashana ukuhlelo lolu, ubona ngani usuqalile na ukufunda izinto ezingathuthukisa indlela ophatha ngayo ibhizinisi lakho?
Sefunde into eziningi but into enkulu esengiyifundile ukubana kwesinye isikhathi thina sicabangele eduzane kakhulu. Ku-right ye siyakwanisa ukuthi siqalise kungamabhizinisi amancane and lingangitholi kakubi, akulalo uthole u-wrong ngokuqalisa ibhizinisi yakho encane, but elakithi ngiyafisa ukubana ngasiyakwanisa ukuthi sibambane labanye. Mina ngidabuka etholojo, oqalisa ibhizinisi etholojo kuphela ku-right, but ungakwanisa ukuqalisa ibhizinisi not eZimbabwe kuphela but e-Africa lomhlaba wonke. Into eyi-one ngithe ngayinanzelela ukubana kwesinye isikhathi sibonele eduzane kakhulu.
Asixoxeni kancane mayelana ngendlela abantu baphila ngayo kwele Melika. Kulabo ntanga ababe kuhlelo lolu bathi befika kwele Melika baze babhekane ngento ethiwa yi-cultural shock ngesikhiwa. Kulo mehluko nxa sesixoxisana ngendlela abantu baphila ngayo kwele Melika njalo indlela abantu baphila ngayo kwele Zimbabwe, uke wabhekana ngento efanayo na?
Abantu baphila indlela ezijiyeneyo but mina lapha engikhona ngisendaweni esethiwa iDimoye, Iowa. Bona abantu balapha ngokwabo nje, ngabantu abangani ba-friendly. Mina it's my first time ukubuya e-America. The way they drive, abadrayivele esayidini sokudla, ukudla wangkhona kungani kulethukele eliningi, kwehlukile. But into eyinanzelele ukuthi abantu abangomama abaningi ngapha bangani bale confidence eningi, awuboni umahluko kakhulu ukuthi hayi kade sokhuluma umuntu ongubaba, kade sokhuluma umuntu ongubaba.
Hayi siyakuzwa Mkwananzi, bengicela ukuthi ugqibe uhlelo unikeze abontanga amazwi akho okugcina.
Ngiyabonga kakhulu. I-Africa esikhathini esiningi abantu bayathi thina yithi inkokheli zakusasa, but mina ngithanda ukuthi yithi inkokheli zakathesi, ama-business, ama-NGOs konke nasiqaliseni. Cabanga ukubana ungaqalisa into ungayicabangeli ukuthi uyenzela kuphela abantu abancane abakini, but asisebenzisenini i-technology, sithuthukise nini i-Africa yonke jikelele.
Hayi sikuzwile Vusi, ngiyabonga kakhulu bhuti ongena kuhlelo ngikhangela uqoqo lawe lapho libuya ngase Washington DC.
Ngiyabonga.
Hayi mthwakazi omuhle, limzwile umnumzana uVusi Muzi Mkwananzi omunye ongisakhulayo okuhlelo lweMandela Washington Fellowship kulumnyaka. Isikhathi du silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa lami, ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram at BigMike3 BigMyke3 iyona username yami. Lingakhohlwa phela ukusidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 PM. Kwanelo kwalamhla olevalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Siyabonga ke Michael, sesilithiya ke izandleni zikaNtungameli Nkomo.
Yekudibana kuhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Igama nguNtungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo, umhlakazi wethu labalaleleyo lababukele. Ngingikhethe sikhangele nje ngamafitshane indaba esiyithola encwadini kaLuka chapter 5 iverse ngelika 4 sisiya kuma ku 6. Kufundeka kanje, uthe esegcinile ukukhuluma wathi kuSimoni, qhubekela ekujuleni nehlise amanetha enu nibambe. USimoni waphendula wathi, Nkosi, sihlikile ubusuku bonke asibambanga lutho, kepha ngezwi lakho ngiyakwehlisa amanetha. Verse 6. Sebekwenzile lokho bahlobo zenkosi ezithandekileyo, siyahlana namhlanje ngendaba edinga mina lawe ukubana sizikhangele esimeni esiyiso sona lokuthi singaphunyuka kiso njani. Lapha sizokuthiwa uJesu eseqedile ukukhuluma lalaba ayekhuluma labo, wasesithi-ke esebonile ubunzima obabukhona kubo Simon Petro nabanye ababegola inhlanzi bengabambanga lutho, uJesu uyakhuluma nje uthi qhubekela ekujuleni nehlise amanetha kuze lizuze lokho elifunayo. Qhubekela ekujuleni, uJesu uthi kuSimoni lalaba abanye kabaqhubekele ekujuleni kokholo lwabo. uJesu uthi lanxa lapho uSimoni esithi sisebenze ubusuku bonke asibambanga lutho, uJesu kazange athi tshintshanini ulwandle, tshintshanini umkhumbi, tshintshanini amanetha, tshintshanini isikhathi elibamba eligola ngaso izinzi, kodwa uthi qhubekela ekujuleni. Mhlobo wami othandekileyo, usuzame wazama izinto eziningi empilweni yakho, zikusinda zisala, uswela umsebenzi, uphethwe ngumkhuhlane, uphethwe lulaka, ucatshulwa ngokuningi, uzondile, ubulawa yindlala, uswela imisebenzi. Konke lokhu usukukhangele wathi lokhu akusasizi lutho, usukuphelelwa ngamandla, ithemba selingasekho. uJesu uthi qhubekela ekujuleni, ngatsho ukuthi utshintshe lapho khona, uthi zihlolisise ngaphakathi ukuthi kanti kuyini okuswelakalayo. Into eswelakalayo lukholo ngaphakathi ekujuleni kwenhliziyo yakho. Njengoba ngisitsho kakutshiwo ukuthi nxa ukudubeka diliza umuzi, thutha idolobho, suka elizweni. Kangithi ukuthi konke lokhu akumelanga kwenzakale, kodwa kungenzakala ngesizathu esizathe sokuthi uNkulunkulu akasekho. Qhubekela ekujuleni, nxa sekunzima usuwenze konke, lahla amanetha akho, atshonise enzikini yokholo lwakho. Lithi ilizwi lakuMathewu 11:28, zanini kimi lina lonke elikhathileyo nenisindayo, mina ngizaliphumuza. Abanye nje mhlawumbe bangilalele basebe semzileni yokudinga amafutha. Abanye bakhumbula ukuthi abantwana bahamba bephethene esikoleni singoya sikho xa sikhona siyadula, singalahli ithemba. Ngitsho lelizwe lakithi, asiphotheni amanetha, uNkulunkulu uzaliphilisa, sibuye sikhohlwe ukuthi sake sangena ekuhluphekeni.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba Jehova Thixo olungileyo, kawehlula oluthoyina. Xa sesikholiwe kuwe, ubumnyama buyaphenduka bube yikukhanya. Nokuswela kwethu kuyaba yinzuzo. Inyembezi zokukhala ngobuhlungu ziyaba ngezentokozo. Sinike ithemba ebunzimeni esikhangelane labo. Ngamunye ngamunye, njengezimuli, njengezigaba esihlala kuzo, sengitsho njengelizwe laseZimbabwe, kuza kusa ngenye imini. Ngoba ilizwi lakho lithembekile, liqinisekile, uzobona phakathi. Amen.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyabonga jahale zansi. Sigqibeke uhlelo lwethulwa namhlanje ngendaba ezenguqu. Iqembu leMelika elabesifazane yilo eliphakamisa inkezo yeFIFA Women's World Cup lamhlanje ngemva kokunqoba eleNetherlands nge-2-0. Iqembu leMelika lidlale kuhle okokuthi kube kuswela inhlanhla ukuthi lingalitheli zibe nhlanu ngemva kokuthola amathuba ambalwa. Akisikhangele impumela emidlalo yenguqu yenkezo yeCastlelager Premier Soccer League edlalwe namhlanje endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. IFC Platinum 1, Manica Diamonds 0. Ngezi Platinum 1, Highlanders 1. ZPC Kariba 1, Caps United 0. Chicken Inn 3, Ushuani Stars 1. Herentals 0, Triangle 2. Black Rhinos 0, Yata 0. Dynamos 1, Chapungu 0. Tel 1, Harare City 1. Iwange 1, Lebulawayo Chiefs 0. Nisela loba kunjani ibekezela ingoma ka Lorraine Maplanka isidubela uhlelo lwalamhlanje singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Udubo lokuvalwa kwamanzi kwaBulawayo solufike kusibanga esethusayo kulandela ukoma kwezinye izikotsho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa ekuseni ngo 6:30 igama nguChris Gande lelale.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.